ukhona ilizwe lonke kade beni futhi khona abaya babothwayo. So bakithi akazi singakuthini ukuthi iZANU-PF iqhululane lathi njengebandla leMDC sasikhululeke senze ilungelo lethu lokuba siphatheke emsebenzini yethu. Ukhangele lo wabona obhetho lecala lelade letheswa elethiswa licala nje elingatsho lutho elingadingi ukuthi umuntu azaqeda amalanga onke labo sesitokisini. So kuyasidanisa thina kakhulu. Kukhona lakithi khonapha sikhe yarali njalo akithi khona emadebeni south sivele senza ama-activities ethu singaphansi kovalo lokuba ingela sithi isikhathi uyabothi kakhulontaza yibo abasengozini kakhulu yokubotshwa.
Ngoba sibona uhulumende esithi kwesinye isikhathi kuyabe kusephulwa iziqondiso ze-COVID-19 kumbe kubangelwe udlakela.
Iziqondiso ze-COVID-19 zephulwa iZANU-PF ukudlula abanye bonke abantu. Ngakhangela umkhokheli weZANU-PF uNangagwa emalangeni edlule benza inkalakatha yomhlangano kugcwele abantu besesabeka. So nxa kuze ibandla elephula iziqondiso ze-COVID-19 ibandla leZANU-PF. I-MDC sizama ngazo zonke izindlela kuba sikunanze ukuthi umkhuhlane lo ukhona uma senza imihlangano yethu kumbe imibuthano yethu sizama ukuthi silimithe inamba yabantu kube yindlela yokuthi abantu bazivikeleke emkhuhlane ngoba umkhuhlane lento ngoba yinto ethi ikhangeleke kakhulu ukuthi layo ukuthi iZANU-PF isemandleni akula muntu ongababuye futhi ababuze ukuthi kanti indaba lezi yibo abafake impilo zabantu engozi. Ukhangele le mabhasini njengaba kobulawa amalangeni adluleyo kade amabhasi lawo zukho nxa kuthiwa COVID-19 ikhona sibile eZimbabwe kuhle kuhle izasibulala isiqede ngendlela uhulumende amiyalisa ngayo abantu emabhasini. So uhulumende nguye ofaka impilo zabantu engozini ukudlula yonke into dadewethu.
Kodwa likwamukela njani ukukhululwa kukamnumzana Sithole ngemali yesibambiso yebail?
Kuyasithokozisa dadewethu ukukhula kwakhomanda wabontanga obheyi Sithole. Kuvele into futhi ngabe yenzakala kudala ngingathi vele bekuvele kungavuzanga abe sesitokisini kodwa njengoba sekhululiwe kalamhlanje siyathokoza sengakhululiwe ukuthi aqhubeke ngomsebenzi wakhe webandla ayekuba njalo le muli yakhe ayebona imuli yakhe engumuntu okhululekileyo.